Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ziku 13 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezemali lwethula umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwezigi yona eqhubeka isiwa isisindo nsuku zonke.
Kese sikubukhangelele kathesi ke ukuthi ama passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ziki ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlo lingayisilo.
Amalunga ebandla le MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukana isanda kwedlula angene kweliphi icele.
Sikhangelela ukuthi wonke bazobe bekhona beparticipate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month ka-August.
Izakhamizi zemaphandleni lazo zikhala ngokungacaci kwemali entsha yohlobo lwezigi ukuthi isebenza njani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi wonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha yohlobo lwezigi. Kodwa umbiko wethule ngusibalukhulu ogatsha lwezemali umnumzana George Makuba Matanga awucacanga ukuthi abangasoze bemukele imali bazajeziswa nalo ukuthi izenelisa ukuthenga amafutha ezimota kumbe kubhadalela amapasipoti na. Ngolwesine usibalukhulu webhanga le-reserve omutsha umnumzana John Mushayabanu uthe uhulumende kasoze abambe ngamandla abathengisa amafutha ezimota ukuthi babhadalise ngemali entsha. Lokhu kwenzakala imali entsha le isiwa isisindo nsuku zonke. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Kuqakathekile ukuthi izingatsha zonke zikahulumende ziyemukele imali entsha iziki ukwenzela ukuthi abantu babe le-confidence kumbe babe lethemba kuyo. Nxa bengasakwenzanga khonokho ke abantu sebengayithathela phansi bayithathele bekhangela ngelinye ilihlo ukuthi kanti kungani bona bengayivumi. Ese sikubukhangelele kathesi ke ukuthi ama-passport le petrol le diesel la wonke nje amafutha isenelisa ukuthi siwathenge ngayo leyo ziki ngoba nxa kungenjalo kuthi ukuthi inhlangothi ezijejeneyo zizabe lokhu zikhangela ngelihlo lingayisilo ngoba nxa imali ingathengi amafutha awezimota, nxa imali ingathatha amapasipoti kutsho ukuthi mhlawumbe abantu abasoze babe le-confidence ngayo. Kodwa ke ingatsha zonke zikahulumende nxa zingakwenza lokho ngoba ngasikhuluma ingatsha zonke sikhangela ukuthi lalolu gatsha olukhangele ngezamafutha i-petroleum, lalolu gatsha olukhangele ngezamapasipoti lalo lungafuni i-US dollar kuphela. So sikukhangele ke sakuqaphele ngesolokho koloko ukuthi kamba ama-passports zizawathatha ngezigi yini, njalo i-petrol, i-diesel, i-paraffina lokunye siza kuthenga ngezigi yini. Nxa kungasoze kwenzakale khonokho kutsho ukuthi hayi izigi izaba yinto ezabuya idlule ngesikhatshana esifitshane ngoba abantu babengela confidence ngayo.
Wona umumo unjani emabhanga lapha la kwezinye indawo lapho kusetshenziswa khona imali bathi nabantu ngemali yona le entsha izigi?
Kuyona liviki esisanda kuyigqiba la yona lesiphakathi kwayo amanye amabhanga abelokhu engakafiki esibangeni sokuthi abantu benelisa ukuthi kuma account abo kube lezigi. Kodwa ke amaningi sebeconvertile ama balances awe RTGS mbize WL imali yakuleli lizwe kwaba ke yizi okungangokuthi abantu sebesenelisa ukuthi bayisebenzise izolo nje ngengathengi airtime ngayo leyo zigi ukuthi hayi imali sisebenza sibili. Lalapha ezitaladeni ke kusesekhona ukungathembi ukuthi kuzakwenzakalani kakhulu nxa sikhangele laba abaphathelisayo ngoba yibo phela abafuqa umkhonomi ukhangele eceleni ngendlela ugcine ukuhlukuluza abantu in terms of ama rates. Sebe ihle bayifaka iziki le isiku 1:21 namhlanje. While the official rate 1:13.56. So konokhala ke sokusivezela sobala ukuthi ekungeneni kwayo bakhona vele abalenjongo yokuthi bahle bayibhidlize bayinyathele phansi ngazi yasebenza njengalokho kade kusenzakala kuze WL mbe RTGS. Kodwa ke isifiso sikahulumende nxa sithi siyakubona uzama ukuthi ayenze imali le ibe lamandla. Sizwile ke ugovernor we Reserve Bank uDr. Mushaba esithi yena inhloso yakhe ukuthi uzadiliza umkambo omnyama. Sikukhangele ke sibone ukuthi uzakwenza kanjani ukwenzela ukuthi isifiso sikaZulu ukuthi imali le isebenze kube njengakwamanye amazwe nje ukuthi nxa ufuna ukuthi ufike elizweni usebenze leyo mali yakulelo lizwe kumele uhambe uma Beirut change. Kodwa lapho kwenzakala ukuthi abantu baqonde emakoneni khonokhana ezilongu senzakala ke ukuthi izigi ayisoziyafa yasebenza okwesikhathi esithi lohlonzi izahlidilike masinyane ngoba sikufisayo njengoZulu ukuthi imali leyi ibe yimali ezasebenza ezancedisa abantu umnotho welizwe uthuthuke. Kodwa ezilongu lokhu le black market kungela ama Beirut change umuntu engenelisi ukuhamba ayejintshe ebhenki kube yiyo yodwa indawo lapho umuntu atshintsha khona imali kutsho ukuthi izigi layo masinyazana nje izaphethulwa ngumoya izafana nje lenhlanga eziphethulwa ngumoya ngesikhathani yabengaselancela.
Lo ke ngumnomzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association.
The Voice of America.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party iMRP amane ayesejele okweminyaka phose emithathu akhululwa kunsukwana esanda kwedlula abikwa eseye kucele laleli bandla elaxixebuka kwelikhokhelwa ngumnumzana Mqondisi Moyo. Kulamanye amalunga aleli bandla amathathu alokhe esejele. Sixoxele siphathamandla saleli cele umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolo daba.
So far kulaba ngi-6 asebaphumayo ejele and bonke sibe sibalindile ukuze sihambe labo kukhongolose and sikhangelela ukuthi bonke bazobe bekhona beparticipate ku-Congress le ebuyayo ezoba khona nge-month end ka-August. Ngokunjalo sikholela ukuthi sindawonye sisebenzisana sindawonye. Kodwa ke abanye sesibabonile siyakhulumisana labo sebengenelela kuma-groups sebe participate lasemhlanganweni eMRP ekhokhelwa ngubaba uMdenda loBamfula. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi sisebenzisana labo bonke kodwa ke kulababili abayibona abahambe eGoli ukuyobona owayengumongameli we-MRP ubaba uMqondisi Moyo. Sizobakwazi uma sebejikile ukuthi bakhetha ukusebenzisana lathi kumbe bakhetha ukusebenzisana layo ubaba uMoyo, kodwa nginethemba ukuthi sizokwazi ukusebenzisana labo futhi.
Wona amalungiselelo e-Congress yokukhetha inkokheli ahamba njani?
Amalungiselelo e-Congress ahamba kuhle sibili kakhulu. Abantu sebaqala ukuthenga ama-electronic cards, membership cards akhona enhlanganisweni esesawaqala phansi. So abantu sebeqalile ukuwathenga sibili ngobuningi babo, njalo bareda abantu ukuthi kuyiwe ku-Congress. Mhlaka 27 April kuzobe kule policy conference, yona njalo ekhangelela ukuthi ilungise i-constitution, ilungise i-manifesto ukuze kuhambelane. Sithi masiyafika ku-Congress sisazi ukuthi silanda ukuyokhetha ubukhokheli, kodwa konke okwama-paperwork sokwenzakele sokwenziwe kuhle. So mafitshane ngathi mina hhayi i-Congress amalungiselelo ahamba kahle, e-conference futhi amalungiselelo ahamba kahle.
Lo ke ngumnumzana Mbonisi Gumbo isiphathamandla selinye lamagcele ebandla le-MRP ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwebulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, siphinde saxoxa lomkhokheli welinye icele laleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
sasivele sikuhlelile ukuthi bephuma khona le ejele sizohlela ukuthi bathole ama private doctors aba azobakhangela ngaphandle kwelizwe ngokunanzelela ukuthi bathi bechayiwe ngesikhathi beqala ukubotshwa bayalelwa khona lokuyayelatshwa ezibhedlela. Kwasokusithi okwesibili sananzelela ukuthi lakhona lazo izibhedlela zaseZimbabwe kasizithembi, yikho kumele sibadingele odokotela baphandle. Ngokunjalo sananzelela ukuthi khona kumele sibakhiphe. Ngikhuluma kanje ababili bakhona kwele South Africa bahloliwe ngodokotela kwatholakala ukuthi hayi ba-right emzimbeni, odokotela bazaqhubeka bebamonitor. Sisalungisa futhi ukuthi babuye abanye ngoba bazabuya in batches.
Kodwa sike saxoxa labanye abathi bona baye kucele lelana elinye abanye amalunga nalabo babebotshiwe.
Hayi, angilazi lelo cele babugandi. Engifisa ukuthi abantu babekwazi ukuthi thina asingeke sikompite ngabantu akade bebotshiwe, sidlale ngezimpilo zabo. Angithi umkhuhlane nalowo siwubonile usenzakala kubochamisa kubosisisiso, kungani kuyabanga ukuthi Job Sikhala uhamba lawo bani. Thina kwi-MRP asilawo lowo mkhuba ofuna ukudlala ngempilo zabanye abantu abadlule ezinhlungwini ezingaka bebotshiwe. So ngalawo mazwi ngithanda ukuthi hayi labo abadlala ngama-comrades ethu ade botshiwe abadlale ngawo. Thina esikwaziyo ukuthi kusukela day one i-MRP 9 ibotshiwe, i-MRP labaqhakazi bonke jikelele engathi ngama-well wishers bedonetha izimali lempahla siye banika ngokubotshwa kwabo bengu-9 singela kubandlulula ukuthi lokhu kuqondene lobani. Kuthela nxa abanye sebesele khona ngale Harare abanye babiswe emlondolozi, sameka sure ukuthi abasemlondolozi baqhubeka besiyanikwa abakunikwayo, labaseharare bayanikwa lokhu abakunikwayo. Lokho ukuthi kuthiwa sokulamacele thina kasikwazi. Yikho lizananzela lokuthi bathe bephuma abeharare mhlaka-2 April i-team yethu yadiholwa ngubaba uLwazi Khanye. So lo mama uMadube bahamba bayabathatha eHarare, salungisa le mali zokugada ukuthi bagade baze bafika bathengela ababili abasele phakathi umongameli Mlotshwa lo welcome moyo ukudla babachiyela. Kwathi i-team yethu ngapha kobulawayo yayikhokhelwa ngomama uSithabile Ndlovu labo baba uSibanda bebulawayo province basuka beyi-team mhlaka-2 bayakhangela ababesemlondolozi. Kanti inkamba ngithi mina inkantolo sikwenzile ukuthi basuse labana basemlondolozi ibahambise kobulawayo. So baphambana labo ifamily yabo mama bona labo bongu-2 yayikhona ekami mhlaka-2 kuzohlangabeza aba imuli yabo lama members ethi MRP ogocela umama uSithabile Ndlovu labo mbaba uSibanda bebulawayo province babekhona. Kusisho ukuthi thina asikwazi ukubehlukanisa laba bantu. Nga abangakukhuluma bangakukhuluma bakhuluma ngakho ngoba siyabona ukuthi abanye abantu badlala bayapolitika ngempilo zama ama-comrades ona engene kuzimele. Qhubeka sibancedisa, siyazama singelalutho sinjalo ngoba siyinhlanganiso engelama-donors. Siyazama ukuthi lanxa sebephumile ngoba i-3 years bephakathi ejele balahlekelwe ngokuningi, abanye bonke phoselwe ngama-breadwinners njalo abanye bezisebenza abanye besebenza kubalahlekele konke. Siyazama ukuthi nxa singathola loba yini esikutholayo kubancedisa ukuthi babuye bavuke ukuze bekwanise futhi ukuziphilisa kunye lezimuli zabo.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli welinye lecele lebandla le-MRP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafowe mbula,
lamlela ndwandwe.
Ukwezemaphandleni, izakhamizi zesabelweni semhlubulweni wenyakatho emaNdebeleni zikhala ngokungazwisisi ukusebenza kwemali entsha ethulwe nguhulumende kuviki ephelileyo ethiwa iZimbabwe Gold kumbe ZIG ngamafitshane, besithi lamanje lokhu besemnyameni ngesimo somnotho. Nanku ngoba kabazwisisanga ngemali le phambilini ngokusungulwa kwayo osekuchiye bele mibuzo eminenginengi. Unokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokupheleleyo esewange.
Izigaba ezicwayisisiweyo lomsakazo zibalisa inkayi, Cholocho, Ibubi, Umguza, Ibhinga kanye leWange. Iningi lezakhamizi zalumango zithi kunje bezilokhu ziqamele imali endala kuleli iBond Note. Zithi okwenzakeleyo kulusizi ngoba kulamabhanga emaphandleni ukuze bayetshintsha limali bethole izigi njengokuxwayisa kukahulumende. Umnumzana Melusi Mabuza wesigabeni sesibuyo enkayi Uthi imali yathi isethulwa ibhondi lamane lavalwa khonapho khonapho okwenza lamanje behluleke ukuthenga emavinkilini kanye lokukhokhela imithelo ngoba kufuneka eMelika.
Amabhondi asathathwa emavinkilini abantu mabefuna ukuthenga njalo futhi naleze emafonini layo imile kayisasebenzi. Le yona la yayikaqalisa ukusebenza so sokulohlupho olukhulu kadesi.
Umabuza uthi uhulumende kwakufuze alethe umbono lo wezigi kuZulu phambilini hathi lesi savuka mpunzana esenzakeleyo. Amazwi akhe asekelwa njalo ngukansela wesigabeni sekaChechethe eWange umnumzana Give Me Again Moyo.
Ngani kulokujumana athize ukuthi abantu bangana balalungelo lokusebenzisa imali yade sisebenzisa ngokusemthethweni kodwa sokungani sesivuka sesingabantu ngani bayahlaselwa nje.
Omunye njalo odidekileyo ngunkosikazi Thokozile Dlamlomo weBH 27 komvuthu wathi bona njengabomama bamaqembu ukuqokelela imali sebephazamise gile kakhulu.
Ngabe sisebenzisile izimali zethu ama RTGS awakhipha sawasebenzisa. Irate yangkhona sihle yehlukana. Asisela mali ama RTGS onalawo ke the city silawo.
Osakhulayo unkosikazi Rosemary Ncube wesigabeni se BH 26 eWangela ukhala ngekusasa lentsha ebuvilibana. Ethi kunje bezwa kuthiwa ezithupheni zama passport bayala izigi befuna imali yeMelika.
Imali ezafanana le RTGS. Cause i RTGS beswipe ngayo ezitolo ezinkulu but ibingathengi ifuel.
Umnumzana efihlela Ncube ongumkhokheli wenhlanganiso yabathengi eNational Consumer Rights Association uthi emaphandleni kusemnyama ebusweni benkawu ngale mali njalo iningi liphelelwe ngoba lisehluleka ukuthenga njengayizolo.
Izitolo zisaqhubeka njalo zisamukela imali yangaphandle seziyekelile ukwamukela amabhondi lanxa kuthiwa asesemthethweni. Ngakho-ke bekudingeka ukuthi ngabe abantu baphiwe ulwazi olugcweleyo ukuze bayamukele kalula imali le ekhulunywayo.
Uncube uthi le mali kayisoze iguqule isimo selizwe nje izimele ilaphana kodwa izamele iphekelezelwe zinguquko kwezepolitiki, ukugwenywa kobusela, ukuhlonishwa kwesisekelo sombuso lokunye kungenjalo izaba yize njengeyayizolo. Ngokutsho kwebhanga elikhulu lesizwe eliReserve Bank of Zimbabwe, isisindo sezigile sizaqalela ku-13.56 nxa iqathaniswe ledola elilodwa leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nginokuthaba Dlamini.
Siyabonga nokuthaba. Sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zika Sithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana umhlonitshwa wethu unkosikazi Patricia Chabalala ohole amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkayi intombi zomhlahlandlela ochasisa ngokuqakatheka kwamantombazana la angamachichi emkhosini yesintu.
Ngibuthisebe kakhulu koDakamela sihambe sasika silikisa buthiseka abantwana bafundiswa amasiko bangena kokwamasiko akibo besenza okwakibo kube kuhle kakhulu labo bahlabela izingoma zakibo benza umgido wakibo. Hayi koDakamela kubuthiseke kakhulu unganandelela sithe sivuke singakasuki lapha koBulawayo izinto ziningi bebibusisa kithi ngibebindlela yokuthi siyaboChief Dakamela bonqube abayibo abanikazi bezulu abafike nacali iceba izulu bavunyele abayibo abavele bejula injelibe wonke amatshe lawo abephezulu. So sikhe sabuthiswa sahamba sasafika khonale sithe sisenziwa khonale nada futhi lanamhlanje. So kubuthiseke kakhulu siyambonga umfani uDakamela ngokwenza umgido ongaka.
Ayisuwe wedwa obuhola iqula lamantombi bazana asekhona esigabeni ezehlukeneyo khona ngapha eMathebeleleni lisebenza njani ndawonye abanye bangaphi abanye bangaphi?
Abanye ngabantwana besikolo abe lebhenguka primary school njengoba vele inkosi yethu yokugcina yayingilebhenguka iyahlonitshwa ilebhenguka yona leyani lebhenguka primary ngoba ibizongebizo benkosi. Sibe nelinye iqula lamantombazana kuthe nketha kumbe kungaphi angamatshintshi sibe labanye abantwana abasegoli okumele ngabe babuya ngathi lemigide nje labo babekhona bese kusiba labami bona laba abantwana babona abakabi kumaningi kakhulu sibengqondo nomcabango ukuthi sibafake kule yonke indawo izigaba zonke emasouth nemasnoth nebulawayo babe lendawo zokuthi lapha bafundiselwa la lapha bafundiselwa lapha ukuze inkosi ibe lamatshitshi awo aphuma kwizigaba zonke.
Indawo yawo ingaphi amashishi lawo nxa kuhanjwa laphana lenkosi?
Ucaba amabutho waphansi kwenkosi amatshitshi abesethi baphambili niwahambe ehlabelela encedisana lamabutho bekhokhele inkosi.
Sabona njalo ukuthi lalikhona emkhosini owedluleyo okunanza ilanga lenkosi uMzilikazi. Lizabe likhona yini endaweni zonke lezi ezamasiko?
Sizaya enkosini sisiyananza inkosi siphinde siye egada sizahamba lawo futhi amabutho egadati enkosini vele sikhonapho ngoba vele yinkopela amatshintshi izintombi zomhlahlandlela yizo kumele zikhokhelele ukuya emzini wenkosi.
Abanye bengathi ikuncindezela amantombazana yini kumbe hhayi yikuwafundisa kuhle abafana ke
amantombazana akudala ubona ayephathele wondliwa akangena into eziningi izigwaso ezini hayi vele efundisiwe okanazeleka khathesi ibizwe lethu abantwana abaningi bayadlongulwa bangena kwizinto ezinzini bephanjanisa ubuntombi babo baphanjaniswe baze baphanjaniswe bangaboyise bangabobhuti babo bangabomalume. So nokuhlama sibafundisa ukuthi bazimele angadlwembulwa angaphanjaniswa ngomunye umuntu empilweni yakho asikho kubacindezela yikubavula amehlo okuthiwa yi-awareness ukuthi bananzelele ukuthi ungaziphatha kanje uphinda empilweni engayisiyo usudilikile ubuntombi bakho nanxa ususiye ebenzeni kwakho awukavali usho kuthiwa leli ligapha kunenga ababizwa ababiza ngawo lawa amadoda wona kangazabuthandi akakufica uveli usuke wahlangana nabesilisa indlu yakho uyahlala ebuthethise ngakho awukholisi uyahlala ekhulume ngakho lapha sizama ukuvikela abantwana labo bahle bazi bebaninyani baze bazikhiphile ukuthi hhayi sensiyakwena abafana siyaqalisa khathi esikhona pha kobulawayo nganisa kakhulu ngiyakhansaka ukuthi akazali abanye abantwana abangabafana abafinile ngoba thina sesinogogo sesinokhokho sinje bazathola okukhulu labo baba abazabafundisa bangene ebuthweni ibutho benkosi nakuthwana bebekhona nxa ulandelele ubabonile sifuna babe bibuthi imbizo yonke okuzathwala ibutho benkosi kakhulu ngoba iyabizele yahle yafundiswa ukuziphatha ukuzigcina nokuthi bangobani.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala obehola amantombazana emkhosini wemiklomelo kaChief Dakamela ngomgqibelo odluleyo enkaya intombi zomhlahlandlela zona ezingamashishi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Namhlanje kuhlelo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba siqoqa lo nkosazana Nothando Weza sihlaziya udaba lokuthumelana imfanekiso abantu benqunu. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga mthakazi.
Ya ungasitshela ukuthi ubona njani udaba lolu olokuthi abantu bayathumelana imfanekiso yabo benqunu kugcine sokuphuma emphakathini?
Mina mthakazi ukuthi kwelami isayidi ngibona kungamanyala ngihlezi ngiyithole indaba kubomama ukuthi kanti sokwasuka kwathini umuntu waphelela ngaphi luthando bani ukuthi kuthiwa umuntu uyacela ubunqunu bakho. Okokuqala nxa ungumama okwanile ekhanda opheleleyo ilophuma ebuntwini awungeke uzethi uhlalele ifoni uthi ushuda ubunqunu bakho uthithi uthabisa omunye wakho lokushana vele mnambona ungani kwande kwenziwa ngabantu abayisizi ngoba omama sesimunu athisela zithunu ngenxa omama bona laba abangazihloniphiyo ngoba kathesi nxa sebesilwa nawo lawo madoda bayakutredisa kuma-social media umntana akho uma esebona ubunqunu bakho umzalwane wakho kumbe umzali wakho kumbe umfowenu ukukhangela njani kahle liyabona singazini ngiyabona ungathi omama kahle kahle bona so angazi ukuthi seba yangikhumbula ukuthi bezulu liyathokoza ngento ezibonakalayo umuntu ma ekuthanda vele ungabona enxa yekuthanda okokuthi ufuna ukudlala ngawe kumele akuthele ubunqunu bakho ngenxa yokuthi uyabekwazi ukuthi uyifiyelele vele uzobushuta sikubona abaningi beshuta esayidini lami mina umuntu othandana lami ungabona ekucela ubunqunu kuphelela khonapho ukuthandana ngoba siyasembona ukuthi ngithandana lesiyelele somuntu ngoba umuntu okwanile angeke aze afune ukugcina ubunqunu bami mthakazi waye efuna ukugcina ubunqunu bami efonini lokhuyana kwenziwa yizisebe nothi abantu abavuthiweyo kahle khanda and ungathi uyakhangela lobo bunqunu benziwa ngabantu abakhulileyo okumele ukuthi ngabayelaya ama-2000 kodwa ubunqunu obutreda kuma-social media ngoba abantu abadala kuyini esikufundisanayo awukuze ubona amadoda etreda ubona omama abaningi obaba badla ngakho ubatholisa nto omama bayakutenda umuntu wakhona nxa esesithi ngiyakufaka ku-social media uyabe sesesaba sesithi ngiyimali engaka abaningi amadoda anothile ngezimali zona lezo mina ngihlezi ngikukhuluma kubomama ukuthi bomama akulathando lokusendelana ubunqunu ungabona umuntu esenza njalo kakuthandi okokuqala uqale wakubona ukuthi yisiyelele kufana lomfazi womuntu uma ukhonjiswa umuntu ekwazi ukuthi ungabona ukukhombisa kukhona okubonileyo kuwo kakuthandi nxa engafunanga ukuyeyisa umkakho ukubonile ukuthi wena vele uyifikelele ngasiwaye ekukhombisile ngoba waye ekukhombisa wena uyendile udeleleni kuwo lawo sekumele uthathe inyathela lokuthi umuntu lo ngiyendile but kuze nje ukuthi uyangifuna kutho ukuthi uyangidelele futhi ukuhambise phambili ungayenzi i-secret ngomuntu okuyeyise umuzi wakho efuna ukukuchithela umuzi wakho
manje nxa ukhangele udaba lolu lungaqedwa njani ukuthi abantu bengai thathi imfanekiso naleyo
ukuphela alisoze liphele ngoba kumagrupu abomama esikhona uma sizama ukubabonisa bayakutshela ukuthi yikho ukuba romantic sokuthi uthi thina abanye sikhule ku-romantic kungekho asesi ubufunde so nxa lizama ukuthi lixwayisane uzele kutshela ukuthi umuntu kumele be-romantic lingaphili uthando lwakudala kathi sikula amafoni akusoze kuguquka ungabona abantu beliphendula njalo siyazama sibili ukubonisana ngakho khona lokhu kobomama ukuthi hayi bomama lokhu kuyayangisa bentshe ukuthi kumele umuntu abe-romantic asazi ku-romantic bakhona ukuthi ungaseletrada yibe ku-romantic yini ngoba kambe nxa ubhude sezabonana lesitho samfowethu kumbe umzali wami kumbe umntanami angandihlonipha yini kumbe umzali wami kusasa
hhayi kuyezwakala isikhathi so esingasavumi ungavalelisa abalalele
hhayi ngiyabonga mina abalalele elilaleleyo sokungathi thina omama bonke singayeki talento sizingenile amakhwapha sithiyameni zokusenda ubunqunu ngoba omama bona khonokho okwenza njalo yikho futhi okudala ukuthi sesithine sibulawa ngoba ungabona umuntu ongumama elesindi sokusenda ubunqunu kutho ukuthi lanxa yenzile ephuma emgwaqweni uyakhomba kazihloniphi yena ngokwakhe sokuze sinqabe izinto bomama asithinte nini ukwenza sikeni sibuyelene ebuntwini bethu lizabona zonke lezi zinto ziyaphela siyabonga
hhayi lathi siyabonga lo ke bekunkosazana Nothando Weza ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye kwezemidlalo ke sikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe kundawana ezithiyeneyo zelizwe lamhlanje. IBikita Minerals 2 Bulawayo Chiefs 0, Ngezi Platinum 1 Highlanders 1, Chicken Inn 2 Green Fuel 0, Herentals 1 Manika Diamonds 2. Athi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ugatsha lwezemali lwethule umbiko othi bonke osomabhizimusi kumele bamukele imali entsha eyohlobo lwezige. amalunga ebandla le-MRP ayebotshiwe akhululwa kunsukwana isanda kwedlula angene kweliphi icele. Sixoxeke lomkhokheli waleli bandla welinye lamacele aleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo kunye lesinye isiphathamandla secele elinye umnumzana Mbonisi Gumbo. Siludiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa njalo lokuthi nxa lifuna ukuthi silithumele inhlelo zethu lingaya kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Lilale.